iviki yaphela umuntu esuka eBorodile abuye atshona lele eHarare, abuyele futhi eBorodile ayesebenza. Asezebuyele endlini ekupheleni kweviki, izinto ke-mashop hayi azithengeki. Uthola intengo zingaba zintathu, zingaba nhlanu. Kube le ntengo ukuthi ule-cash, kungaba le ntengo ukuthi ule-swayithi, kule ntengo yokuthi ule-American dollar. Yona ke ukuthi ibambeki imali yangikhona ke leyo. Ekwabaningi ekupheleni kweviki kumbe ekupheleni kwenyanga, abaqhatshi athi imali ayikwani, akala mali. Hayi, izinto azimanga kakuhle kulezi insuku nje, abanye sebetshona nje bemile futhi bemelela amafutha ke petrol. Ikhwelile ke, abona isikhwele yaphinda kabili, kungaba igasi amagesi ayahamba, igasi isikhwele amaviki elandelana. Lokhu nje savelele ama-election nganta kona abantu bavotela ububi, akulanto enhlemi kakuhle lapho.
Uhulumende kaMnangagwa uthi ilizwe lisesimeni esihle njalo sokuyisikhathi semvuselelo. Akona yini amankampani aqhatshayo?
Uhulumende kaMnangagwa ke kachiyananga lo kaMgabe. Isikhathi esidlulileyo abantu bekhala ngombuso kaMgabe. UMgabe ubethi nxa enikwe ithuba lokukhuluma athi umnotho uyathuthuka. Bona abantu bethwele nzima. Sesibone uMnangagwa laye enyaweni lukaMgabe, abantu bathwele nzima yena ukuthi izinto zikahle. La madili awakutshoyo ukuthi wasayinile abonakali phela. Lezo imali othi khona kuthiwa zibuyile azibonakali lezo mali. Kayehlukananga ke lo mgabe ke uMnangagwa ekuqambeni amanga lokuthi izinto zinhle kungalanto enhle ebonakalayo on the ground.
Ukutshona kwabantu besendwendweni zokuthenga amafutha ungathi kuphazamisa njani umnotho ovele uxega nje?
Kathi ke isikhathi abantu abasithathayo bemelela amafutha isikhathi sokuba abantu aluba bayasebenza. Nxa ke kumbe ngamakampani abantu bezatshona bethunywe besiyalindela amafutha, leyo mota kufanele ibisenza umsebenzi. Labo abafanele bebe bezincedisa njengoba uZulu nje ehlezi ezincedisa, kufanele bebamba laphala laphana ukuze athole imali. Siyathatha ke ithuba elide ke emelele amafutha ukuze afinyelele phela ukuyabamba lapha lalaphana. Laviyoshe imali emabhanga futhi nje njengoba ingatholakali. Suyamelela ke emabhanga uyephinde uyemelela amafutha. Kudla ke isikhathi sokuthi sikwanise ukuphakamisa ezomnotho. Akula ke ilizwe eliphakamayo nxa abantu betshona belindele lokhu lalokhuyana. Abantu kufanele bebe besemsebenzini, asibe sikubonayo lapha eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende Mnumzana Moyo ukuze umnotho ube nganeno abantu beZimbabwe bakhona ukuphila kuhle?
Abantu abakabi lethemba lokuthi luhulumende utshiyene lowezolo. Kuqale ngendaba zokuthi uyabufakeke imali ebhanga uthi siyayilanda uthole kuthiwa kayikho. Usuza themba njani ke ukuthi ngabantu abasembusweni abaqondileyo? So si ukutshontsha kwakhe kwemali emabhanga yikho kubangela nje ukukhathazeka lokuthi labangaphandle kwamazwe okufanele sincedisane labo kumbe bangavula amakampani kabatholi ke ingxoxo enhle evelela kuma-businesses aphakathi kwelizwe. Nxa ke ama-businesses aphakathi kwelizwe bengatsho kumbe bengala-faith lohulumende, kutsho ukuthi akula ovelela ngaphandle ongafaka imali yakhe. Awula guarantee ukuthi nxa ungayinvesta imali yakho namhlanje, kusasa nxa ufuna ukuthi uyithathe uphume layo ungayithola. So akushiyananga kuhulumende lo lokhulumende wezolo. So ngesilungu singathi iconfidence ekade ikhangeleke ukuthi ingaba khona iyaswelakala kwamabhizinisi. Abantu badla bephoselwa ngaphansi kwamaphilo kwemiqamelo, akula muntu ofake egcekeni. So kuba nzima ke ukuthi umnotho wezwe uthuthuke.